amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwaka zomuhle namhlanje kungolwesibili mhlaka 5 kumpalakazi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weMelika usethule umthetho omutsha wokuncitha amavisa iziphathamandla zeZimbabwe athi ziphatheke kumsebenzi yokwephula amalungelo kaZulu kanye lokuphazamisa ukhetho olusanda kwedlula. Bayakhala abalezindlu emadolobheni abaphikisa umthelo kahulumende omutsha owezindlu ezibiza amadolazi inkulungwane ezilikhulu $100,000 kusiya phezulu. Kanti abebutho lakwele Israel bathi namuhla baqhubeke behlasela kanzima abeqembu leHamas eGaza Strip. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele Melika usethule umthetho omutsha okuncitha amavisa iziphathamandla zeZimbabwe athi ziphazamise ukhetho olusanda kwedlula kanye leziphatheka kumisebenzi yokwephula amalungelo kaZulu. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi bonke abalesandla ekubusweni kubi kweZimbabwe kanye lezimuli zabo kabasoze bavunyelwe ukwethekelela eMelika. UBlinken uthe njalo labo abahlukuluza amalungelo amalunga enhlanganiso ezizimeleyo lawebandla leTRIPC labo kabasoze bavunyelwe ukuza eMelika. EleMelika liveleli lesijeziso elazedesa amanye amalunga ezanuPF aqoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba libethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Sixoxele lunga leTRIPC umnumzana Bednico Bebe yena othi okwenziwe yiMelika lokhu akumangalisi ngoba ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubeka eZimbabwe.
Emelika ukuthi ibakhumbuze ukuthi hayi kukhona okungahambi kuhle eZimbabwe futhi ukuthi bachallenge ukuthi no-a-a kasivuseleleke-ke kulabo lanxa umgabe sowafa nabanye bakhe ababekuma-cadeted function sekafa wathi sivuselele ngokubakhumbuza ukuthi hayi nani elibuya lizejabula lapha e-amerika sizalinitha amavisa ngoba akukabi le nguquko abayibonayo njengama-american ukuthi-ke ingaba yinguquko etshengisa ukuthi kungaba lokudlelwana obuhle ngokube khona phela ngoba singakhangela-ke kuningi okwenzakalayo eZimbabwe abantu abathi nabebala imithetho bafica ukuthi emithethweni kuyabe kukhuluma eyinto kodwa-ke ngokwenziwa kwakhona kuyabe kusenziwa ngendlela ethiyeneyo. Khonokuhlana-ke kuyahlupha ngoba imithetho kufanele ukuthi uqondise ulawule wonke umuntu kodwa ungabona umthetho sekulabanye obalawulayo abanye ungabalawuli abanye ababe bebukile njengama-americans kuyabakhathaza khonokho ngoba nxa umuntu oyedwa kumba ababili eZimbabwe bakhathazekile laba ababukele omakhelwane labanye babe bekhangela ukuthi kathi imikhathazelani naleyo oyedwa kumba ababili. So abantu beZimbabwe abaningi bangabe bekhathazekile ngomumo okhona elizweni betshengisa ukuthi lowo mumo ungaba ngcono kumbe ungaba nganeno nxa kuyukuthi izandla elibusayo seliphumile. So bona bana abakhathazekileyo umkhosi abawuhlabayo uyazakala uzeufike kubomelinga khonale besethi kuya-ke kwezokhetho. Kwezokhetho-ke nxa kulo khetho kwakufanele ukuthi kube nomthetho oyabe uvuke ukuthi uzalandelwa nguye wonke umuntu but ungabona sekufuna nokweqiwa kwemithetho kumbe uyabe seqiwa usenziwa izek kutho ukuthi izek iyaphambanisa kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-ministry of justice kutho ukuthi i-ministry of justice iyaphambanisa.
Ukuncitshwa kwabantu laba amavisa ubona kudala ukuthi baguqule izenzo zabo yini baba Bebe? Ngoba siyazi ukuthi kulezi jeziso zeMelika ezikhona uke kwaba lezijeziso zeBhilithane o-European Union kujeziswa abantu bezanu-PF kodwa akula nguquko ezwayo esiyibonileyo.
Uyabona mina mbonani iJesu leziye zokukhumbuza labo abaphambuka endleleni ukuthi hayi bazinikelani ukuphenduka endleleni. Nanxa bangabe baguquke, phela ukuguquka kuya ngomzwangedwa womuntu. Omunye umuntu uyantshontsha abotshwe avalelwe ejele, kuyikuthi ukuvalelwa kwakhe ejele kufanele ukuthi aguquke. Kodwa ayephuma ejele engaguquwanga, kodwa akakutho ukuthi ophambanisayo-ke nxa ephambanisa angabotshwa ayejele, sekufuze ukuthi hayi nxa esedambanisa kwefika siyeleleni ngoba vele ngaze buhambe ejele baguquke. Kodwa okuthi okuphika utshiwo lapha yikuthi ukhangela imithetho yamazwe ngamazwe ukuthi kambe kuyini okuyenziwa ngamazwe omhlaba ukukhumbuza uhulumende weZimbabwe ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Kuyafana nje lokuthi ungakunanzelela mpila mili kule ripoti yesitatimente ephumile sibonile izihlakabandla zikahulumende-ke ziyifona kakhulu le ripoti baze bakhanya-ke abanye sebezidifenda ngoba isajakhi yomntu ukuthi hhayi thina sizakuma le ripoti eyabantu esibaqhilileyo.
Umnumzana Pednico Pepe lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Kodwa ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule ukusolile kakhulu okwenziwe yiMelika.
Udaba lolu ngilubona kuyikuthi ma ngikhangela abantu abanjabo America oBlinken labo babona utshani elihleni lamunye kwelabo ilihlo kulogodo. Abantu laba bazenza bona iinithi zedemokrasi abayiyo ba-champions zedemokrasi bazenze konke. Kube kathi mina into yabo yonke ngithi ingcolile, ungakhangela ukuthi babulala njani abantwana, insane esezifile eGaza. Insane esezifile eGaza, igazi labo liyabizwa phezu kwaboBlinken laba. Ngakho-ke konke abakukhuluma ayo Nkomo kunalifaka imisebenzi yabo engcolileyo losikatani phakathi abayenze eGaza belabo Benjamin Netanyahu. Into zonke abazenzileyo Nkomo angizake mboni isihluku ubuthakathi obunjengalobana obufana labonabo ukuthi noba bengakhulumani Nkomo yonke into yabo abayikhulumayo iyizeleze. Xa ngikhangela ukuncedisa kwabo i-Israyeli ibulala abantu eGaza, nxa sendikhangela imisebenzi ye-Amerika esiyenzile emhlabeni, khangela into abayenze Iraq ukayile yonke into elayenzileyo nje ngoboLibya ngathi konke abo abahambe khona bangena bayenza bona izinto zabo zenezi ezokucatsha becatsha ngedemokrasi bezikhuluma izinto ezingamanga abangasizwa abazenzayo. Abantu laba Nkomo eqinisweni lonke uNkulunkulu nguye ozabajezisa.
IMelika kungaba kukhona okubi ekwenzayo baba Gawule, kodwa kayivunyelwa yini ukusola ububi obenzakalayo kwezinye indawo ikakhulu nxa sikhangela ukuthunjwa kwelunga le-CCC kunsukwana ezedluleyo latholakala lifile okuyikwephulwa kwamalungelo oluntu?
Nkomo, iMelika nxa ngiyikhangela njengoba ngiyitsho ngithi mina njengani akula nto engizayixolela ngayo iMelika ngemisebenzi abayiyenzayo. Yona iMelika lo umongameli wayo uJoe Biden lwana onguye owayethula izidera ngesikhathi bengusenator owayethula izidera elokuzeni yeZimbabwe bevele besilwa ngendaba yomhlabathi eZimbabwe. Kodwa kathesi ngakhangela khonoku kwenzakalayo konke kuyatshengisa imisebenzi emibi ye-Amerika emisebenzi engcolileyo eyokuthi noma sebekhuluma kufanele umfundisi okambe sfera ebese siyakuma ekuyeni iyachumayela ekhumayela kodwa ehambe sfera ehambe ezinkomplazini ehambe emizini yabantu esenza into ezimbi ebese sima ichumayela ethi lingasfeli lingenzi ukuthi mina into eyenziwa ngoboBlinken liyana Nkomo izwisa ubuhlungu. Angiyali ukuthi into bazimanga kuhle lapha nalaphana Nkomo, kodwa entweni engeke ngikhulume ngayo Nkomo yinto engingenabufakazi layo ukuthi emele icubungulwe labo bezesecurity bekhangele bebona ukuthi kathi ubani wenza ukuthi umuntu onje wanyamalaliswa ngobani, umuntu onje wabulawa ngobani, loko kuphume kube sobala kube sokusithi bona abo abakwenzayo labo bejeziswe ngendlela efaneleyo. But kuloko ukuthi kuthiwe khona yeZimbabwe kunje yemthetho kunje ingane uTrump wayesithi ama-elections wamtshontshela i-America.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcweti kwezombusazwe efundisa ekolishini leVits University kwele South Africa uDokotela Jethro Mpofu.
Kutsho khonokho nje ukuthi umhlaba i-Africa, i-Europe le-America sokuhlangene embonweni owodwa oqinile othi wona sokwanele ngezenzo lezi sizibona ziqhutshwa yiZANU PF nabayisekelayo ukumunqanisa imikhandlo yokukhuleka kwabantu kupolitiki. Ngakho ngathi kuyisimboli, kuyisibonakaliso nje okuseleyo ukuthi wona ngokwawo amaZimbabwe aphakame azilwele, aphakame aphakamise izandla athi sokwanele. Laba abanye ngemithetho yabo emazweni abo bangancedisa, bangasekela esingathi moral and political support, kodwa abasoze bawenze umehluko. Umehluko uzavela kuwo amaZimbabwe ngokwawo ukuthi azilwele kule mpi ekhona le.
Ithi njalo iMelika abenze ukhetho olusanda kwedlula lwangaqhutshwa ngemfanelo, labo bazajeziswa le mideni yabo. Lapha kungaba kukhulunywa ngeZimbabwe Electoral Commission yini ochigumba labanye bakhe.
Nxa iMelika ikhuluma ngabathikameza ukhetho, ikhuluma ngempela okokuqala ngaye uhulumende weZimbabwe, i-incumbent government, le Zimbabwe Electoral Commission, lezinye inhlanganiso ezinjengabofazi labanye ababonakala bephithizela, bevimba, bevikela njalo befuqa abaphikisayo ekwenzeni kwabo umsebenzi ade kumele bawenze. Kuphinde kube lama security organs, inhlangothi zomvikela ezitholakala ezihamba phambili ngokuhlukumeza abantu, ukuhlukumeza amabandla aphikisayo, lokwenza konke nje obokuthatha inkululeko yalabo abaphikisayo kuyibeka eceleni. Kuphinde njalo kuthatha amathuba wonke empumelelo ekhethweni kuwanikeza ibandla elibusayo. Bonke laba bantu bazozithola bebalwa kulabo abathikameze umbusa kahle, abathikameze inkululeko eZimbabwe.
Kodwa amanyathelo anje dokotela ayaphathisa yini kumzabalazo wokuletha umbuso okhululekileyo eZimbabwe, kumbe kwenza iziphathamandla zeZANU PF zintunye nje ziqhubeke zisenza okubi?
Amanyathelo afana nala anikeza i-moral support le-political support, ayisibonelo sokuthi umhlaba ukhangele, umhlaba uyabona njalo umhlaba uyafisa ukusekela amaZimbabwe enkulukweleni yabo, ekulweleni kwabo inkululeko. Kodwa ubukhokheli obuyadala umehluko yibukhokheli bokwamabandla abusayo, ubukhokheli bama-civil society organizations, ubukhokheli bezisonto lama-church aseZimbabwe, lobukhokheli babo abantu beZimbabwe ukuthi basukume bazilwele. O-America, o-Europe, labo-UN, labo-SADC, labo-AU, labo European Union bangasekela kuphela, benikeza i-moral support le political support, kodwa ukunqoba kunqotshwa impi yenkululeko kudalwa utshintsho kuzavela ebantwini beZimbabwe bekhokhelwe ngamabandla aphikisayo, ngabezisontweni, ngama civil society organization, labanye abaphathekileyo ngokungatholakali kwenkululeko ezweni laseZimbabwe.
U-Dr. Jethro Mpofu yincwadi kwezombusazwe efundisa zona njalo ezombusazwe ekolishini leVits University kwele South Africa.
The Voice of America,
icala ebelisetheswa amalunga e-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli salelibandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba. Lo mnumzana Sarenda Kapoikulu lichithwe inkantolo yakobulawayo namuhla ngemva kokuba umtshutshisi ethe uhulumende kasafuni kuqhubeka ngalolu daba. Usiziba labanye bakhe bebesetheswa icala lokudabula amagwaliba omunye owayencintisana laye kukhetho olwedluleyo, unkosikazi Soneni Moyo. Abebutho lakwele Israel bathi namhlanje baqhubeke behlasela kakubi iqembu leHamas eGaza Strip, begxile ikakhulu ngasezansi yalesi sihlenge. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Lokhu kwenzakale ngesikhathi inhlanganiso eziphathisa uzulu ngoncedo lwezamazwe womhlaba ukugoqela o-United Nations beveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthi iningi likazulu mahlayana ongahlomanga akatholi indlela zokubalekela limpi. Ele Israel lize ukuzohlasela ngezikhali ezinkulu zama-tanks lamasotsha akade ehamba ngenyawo edolobheni eleKhan Yunis eGaza Strip ngesikhathi sinye ephosela ama-missile ngezansi yeGaza. Ibutho lakwele Israel beselile nsuku lixwayisa abantu makhaza ukuthi kabasuke eKhan Yunis ukuze lihlasele kuhle abeHamas. Abayofisi yebona ngezoncedo enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs bathi kulabantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.8 million asebebanjwe ngamandla ukubalekela imizi eGaza. Ngasikhathi sinye ababona ngeziphepheli abe-United Nations Agency for Palestinian Refugees besithi kulabantu makhaza besiPalestina abedlula isigidi esisodwa 1 million abaphephele ezinkambeni zabo ezingezansi yeGaza. Abantu abaningi babikwa bebalekele loba ukubanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo ngenyakatho yeleGaza. Bekhuthazwa ukubana baye ngasezansi yalesi sigaba ekuqaliseni kwalimpi. Abe-Israel besethesa abeHamas umlando wokucatsha ngemva kwabantu makhaza eGaza City. Umnumzana Lynn Hastings, umqondiso obona ngoncedo oluqondiswe ezindaweni eziphansukele ePalestine eGaza, wethule umbiko izolo esithi indawo zokusebenzela zokuphathisa abantu makhaza abathinteke ngalimpi lokhu iqhubeka incipha, njalo lololo ncedo ukuthi lufike eGaza sokusiba nzima ngamandla. Abenhlanganiso ephathisa ngoncedo emhlabeni jikelele eye-International Committee of the Red Cross labo bethule owabo umbiko oveza udana okukhulu ngokubhekane labantu makhaza eGaza, ikakhulu abesiPalestina, ngoba sokusiba nzima ngamandla ukuthi bafinyelele uncedo ezigabeni eziphansi kwele Palestine.
Bayakhala abalezindlu emadolobheni abaphikisa umthelo omutsha ophatha izindlu ezibiza inkulungwane ezilikhulu zamadola emelika $100,000 kusiya phezulu. Lokhu kukhulunywe ngeviki ephelileyo ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende ngesikhathi esethula ibhajethi ka-2024. Abasekela uhulumende bathi uNcube uyitshaye ekhaleni, kodwa abaphikisayo bathi uthango losolusidla amakhomane. UGibbs Dube uyalandisa.
UNcube uthi ufisa ukuba abalezindlu ezilesi sindo lesi kusiya phezulu behlawule umthelo oyisilinganiso sokunye ekhulwini 1% ngomnyaka. Uthi imali ezatholakala e-wealth tax izasetshenziswa ukwakha amakilinika, ukulungisa imigwaqo, ukukha amanzi lokunye okufunakala emadolobheni. Abaphikisa lokhu bathi awuqedakali ukuba izindlu lezi zizahlolwa njani ukuze kubonakale ukuthi zizathela imali enganani. UNkosazana Khethiwe Bhebhe ohlala kwele Botswana njalo olendlu kobulawayo uthi awuqedakali okufiswa nguNcube.
IZimbabwe inama enough natural resources okumele ukuthi uhulumende awasebenzise ukuphakamisa ezomkhonomi. Uhulumende ukuthesa njani ku-private property yakho, ngoba uhulumende akabhadali, uhulumende akakuphi msebenzi, uhulumende akakusizi ngalutho, akakuphi kudla, akulanto e-free. Okokuthi kumbe ngakufana lamanye amazwe kubo South Africa and Botswana where maybe kune-free health service delivery, kune-free education. So kuyabe kungcono lapho nxa uhulumende ethi ngisiza lami lapha lawe ngendlu yakho, but as it is there is nothing. Uhulumende nguhulumende othathayo kuphela. Uhulumende kumele ame ukudinga ama raw material from outside. Right now kunama China athatha I raw material ehambisa khona ngale e China, something that is not going to help us as Zimbabweans. Uhulumende kumele bevume izanu PF mask, bevume ukuthi ilizwe sebelibulele, sebehlulekile, because everything abayi-introducayo is anti-people, is never for the people. So into yangkhona is very unfair.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olomuzi enkayi lendlu obulawayo njalo kokuhlanganiso ye Freedom Alliance.
Hayi okuyinto ekuvele kuvele kuyikuqila abantu esingathi ukuthi kutshontshele abantu imali zabo ngoba i wealthy tax yakhona le ungayikhangela ukuthi utekswa uzabe utekswa leyo mali iminyaka yonke khonapho uhlezi awusebenzi kufuneka ngoba indlu kanti nxa ihleli laphana kayigenerate imali phelini likhaya ohleli kulo nxa kuzabe kuhlala kufuneke yona lawo ma percentage afunekalayo kuthi ukuthi vele kufuneka ukuthi abantu kababe ngamalokhuzeni abantu kushuthi kabaswele abangaba lakho abantu babe ngabantu abangelalutho abakuthathelweyo konke yibutsotsi obukhulu bukahulumende lobo uhulumende bekumele enze imisebenzi ukuze athole i-revenue kwaphana ngendlela vele amanye amazwe enza ngayo ngabe bakhulume ngabo abayibabavutha yonke into abathole zonke izinto kuthiwe kabathekswe mbona ngathi kuyabe kuqondile engilakho nje okungamagabha ngokusenkayi lakobulawayo ephumula sawo so ngiyazibuza ukuthi ngingathi nisehluke ukubhadala i-school fees sabantwana bese kuthiwa khona ngiyakweleta into yesakhiwe esihleziyo esingabisile ukuthi esingagenerate imali hayi butsotsi obukhulu kakhulu lokhu yikutshontshela
kodwa umnumzana Joseph Juma usomabhizimusi njalo okubandla lezanu PF uthi abantu besaba umnyama ongelampisi
kuvele khona kuvamile ukubana nxa ulendlu yakho singathi mhlawumbe ufuna ukuyithengisa kumbe ufuna ukubana uyifake ku-insurance kumbe into ezinjalo nje uyahamba kuma-estate agents abayenza khonoko kuthiwa i-evaluation baku-evaluate indlu yakho bakutshele ukubana indlu yakho ivaluwa njani so noma uhulumende ekhuma ngako lokho angaze abuye lama-evaluators akhe umuntu ulakho ukuvunyelwa uba ne-second opinion lapho-ke othatha khona ama-independent evaluators bakhona bagcwele kuma-real estate companies anjengabo-Knight Frank o-Rado Properties o-John Pocock namanye amalokuzeni abantu abamnyama sebavula ama-real estate agents ulakho ukuthi ubabize bakwenzela i-evaluation lana nxa ukuthi kona awuvumelani le evaluation ngabe unikwe nguhulumende so akusiyo nto engashayisa umuntu ngovalo ngoba lokhu yinto emele isemgceke ama-market values ezindlu avele ayaziwa emalokishini ngapha esihlala khona thina abe-middle income le low income vele akusoze ukuthi affecte ngoba akulandlu engadlula i-100,000 usemalokishini noma ungaze uyakhibe nhle njani uze uyenze ibe i-double story ngenxa nje kuphela yelocation yayo ukuthi isisemagwegwe isise-county park isisephumula isisenkulumane akuvela kusoze kuyenze ukuthi ifike ivalwe naleyana ngenxa yakhona kuye ngutshoyo okokuthi yona vele ngokwayo i-located ngaphi
uthuma uthi izasetshenziswa kahle imali ezatholakala phansi kohlelo lolu
imali eya esikhwameni sikahulumende i-treasury phela ngoba ifana nje le any source of income ekahulumende yama-tax whether ungaba i-VAT kumbe ungaba i-pay kumbe ungaba ama-tax atshiyeshiyeneyo imali eya ku-treasury
baningi abadabuka ezimbabwe abahlala kwamanye amazwe abalezindlu kwele zimbabwe bathi uNcube ukhanya engani ufuna ukubahlawulisa umthelo ngendlela ezingaqedakaliyo ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nguGibbs Dube.
Siyabonga ngokuvalwa kwezikolo abafundi sebephakathi kwenjabulo yokuthakazelela ikhefu lekhisimusi. Lesi yisikhathi abathola khona ithuba lokuthi bahlangane lezihlobo labangane. Abazali bona bakhala ngokuthi lesi yisikhathi esivi kibo ngoba abantwana yikho abathola khona ithuba lokuya emidlalweni yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzu parties lapho abanatha khona utshwala bethatha isidakamizwa lokuphatheka kwezocansi butshapha. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Lanxa abasakhulayo besithi lesi yisikhathi sokuke bahlabe ikhefu ngemva kokubala kanzima okomnyaka wonke abanye bebhala lemihloliso ikakhulu labo abafunda emakolitshini kanye lezikolo zesekondari abazali bona bathi leli khefu linika abantwana isikhathi eside sokuphatheka kumikhuba yokuganga egoqela amagigi abizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Unkosikazi Sharon Sithole osakhulayo ohlala eKwekwe ulandisa obunye obugelekece obungenwa ngabasakhulayo besithi bayazithokozisa ngesikhathi sekhefu.
Banatha okudakayo lokubhema izinto ezifana lembanje. Kodwa kulezi nsuku sokubhenywa okuningi. Engingakwaziyo la mama bezakho. Abanye yibo abangenana lezo usela ngoba bayabe bedinga izimali zeChristmas. Kuthi njalo ezemacansini zenziwa. Abanye besenza bengela protection. Kulabanye abahamba bebanga umsindo ongela ode ikakhulu emalokishini besithi bayazikholisela.
Omunye osakhulayo ohlala eGwanda usibo ngumusa Ncube uthi kwesinye isikhathi baswela ulwazi abatsha ngengozi abangahlangana lazo ngenxa yokuphatheka emikhubeni emibi.
Abazali labadala basuka bebele mibuzo eminingi mayelana lokuvikela abantwana labantu abathe ekusebenziseni isidakamizo lobunye nje ubungezwa okusuka kwande ngamaholiday ikakhulu le eka December silandayo. Abazali labadala abangakwenza ikukhulumisana labantwana labantu abathe ukuze babazise ngezingozi ezikhona ma umuntu engasiphathanga. Nxa abantu abatsha besazi ingozi lezo kabasoze bahungeke lula ekungasiphatheni.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo uMpumelelo Nyoni uthi abathengisa izidakamizwa bakhuthala kakhulu ngesikhathi abantwana besikolo bekukhefu.
Sikhangelele ukubona ukugwazana lokutshontshelana emabhawa lapha ebusuku ubhahlile kakhulu lapha kobulawayo. Sikhangelele ukubona amavuzu party kulo munye wayengitshela esithi kulama party futhi okuthiwa ngama pens down uma abantu beqeda ukubhala aba lento okuthiwa yi-sex marathon ukuthi amankazana alaliswa phansi afole then umfana lomfana kube sekubonakala-ke ukuthi yena uzagwanisa babe bangaki. So yikho ukuganga mina ngibone ngathi even kathesi kufestive season sizaba lakho.
Abazali bathi kuningi okonakala ngesikhathi sekhefu loba bethakazelela ukuba labantwana babo. Umzali waseGokwe umnumzana Emmanuel Sibanda uthi sokufuna ukumanyana komphakathi ukuze ukungezwa kwabatsha kuvinjwe ngesikhathi sekhefu.
Sokudingakala ukuthi thina njengabantu abansundu sibuyele ebuntwini bethu obuyibuvelo basidabulayo. Sazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu, umntwana ngomzali wonke. Ngakho ke ngumlando womzali wonke ukubona ukuthi umntwana wonke usemihleni akhe uziphatha kahle, kadakwa izidakwamizwa, kaphuzi okudakayo, kabayenzi okwemacansini.
Ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholijini leLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi abazali kumele beqaphele ukubotshwa nxa betshiya abantwababo besenza umathanda.
Kahle kahle njengomzali umthetho okhona oweZimbabwe Children's Act uthi wona kungumlando womzali kumbe uguardian ukwazi ukuthi umntwana ungaphi wenzani ngaso sonke isikhathi. So umntwana angakwenza kumbe nxa engangena endaweni engayisiyo angabelanga angene kuye ngokusemthethweni umzali layo ulakho ukukubotshelwa khonokho ngoba ubengakwazi ukuthi umntwana ungaphi wenzani ngaso sikhathi.
UNdlovu uthi abazali balomsebenzi wokuziphatha ngendlela engumzekeliso omuhle ebantwaneni ukuze ubugelekece buphele kwabatsha.
Mina njengomzali kumele kube yisibonelo esiqondileyo. Umntwana uba yilokho akubonayo. So mina ngisoza ngithi nxa ngumzali ngilami ngiphathekile entweni zama-drugs zonalezo, ngiphathekile ezintweni ezingayisizo emphakathini, ngibe sengifundisa umntana wami ukuthi hayi mntana wami into lokungakwenzi kodwa mina ngikwenza njengomzali akusebenzi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi amacala ajwayele ukudalwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi abalisa awobusela awokubamba abantu inkunzi, ukubulala, ukuthatha izidakamizwa kanye lokuphatheka kudlame. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga jaha lezansi kwanele mthwakazi likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Walivalelisayo nguNtungamilinkuma lilale.